sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNkwekwezi 2021 ku Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abadika balulandeli uhlelo lwe COVID-19 lockdown eKwekwe. Okulomuntu obulewe ngumkhakha wegciwane leli elibulala ngamandla.
Lapha eKwekwe akulamahluko okhona ngaphandle kokuthi ule curfew kuphela. Abantu vele bayazihambela bezenzela i-business.
Lokhu abantu bedideke ingqondo ngokususwa kukamnumzana Lokumalaba esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe leZimbabwe.
Asazi ukuthi kuyozala nkomoni khona e-Supreme Court.
Izakhamizi zikhala ngabakhuquluza inotho yezabelo ezinjengegolide nokunye.
Ngesifiso sami bengikhangelela ukuthi abantu abagebha igolide la kule indawo ngabona labo banjani bayasinika okunye.
Sokule minyaka emibili wabhubha uDumiso Dabengwa wayekhokhela ezomvikela lamasotsha ensitha kubandla lezaphu lebutho leZebra. Lingakhuthwa ngezamasiko.
Siye sizikhombisela lathi abantu abadala mebebekwazi ukuthi abantu babo sesibakhombisa.
Lidlale njani iqembu leHighlanders leBulawayo Chiefs? Salethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abanye abantu abahlala eKwekwe bathi abasoze balandele isiqondiso somthetho okuvalela uZulu ezindlini kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhakha weCOVID-19 oqhamuke kwele India osutholakale edolobheni leli. Bathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idolobho leli lifakwe ngaphansi kohlelo lwe-lockdown okwamaviki amabili kulandela ukubhubha komuntu oyedwa eKwekwe obulawe ngumkhakha we-COVID-19 oqhamuke kwele India okubikwa ukuba umemetheka lula njalo ubulala abantu abaningi. Loba kunjalo kulabanye abantu abathi kabasoze bahlale ezindlini ngoba kumele baphandele imuli zabo ukudla. Unkosikazi Lethubuhle Sibindi, isakhamuzi seKwekwe, uthi banyeke bahlale ezindlini ngoba bayazisebenza.
Lapha eKwekwe akulamahluko okhona ngaphandle kokuthi kule curfew kuphela. Abantu vele bayazihambela bezenzela i-business. Abezomthetho labo sebethatha advantage ngoba somelwe khathesi ukhiphe i-bribe ukuthi uze bakuvumele ungene e-town yesebenza. Bekungabe kube kungcono ukuthi ngabe uhulumende wenze i-serious contact tracing.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu uyakusekela lokhu.
Abantu abalandeli umgoqo efakiweyo ngenxa yobunzima besimo somnotho iKwekwe yonke jikelele. Siyabona laba abaphila ngokuzithengisela ngoba imali ingena lapha ihle iphume, okubangela ukuthi abantu begcine behamba nje bengasanaki le migoqo efakiweyo ngenxa yokuthi kufanele bebone ukuthi izimuli zabo zidlile.
Kusenjalo, amajekiseni ahlatshwa abantu ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 asesilela koBulawayo. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlale wedale le-Executive Council yenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi umuthi osilelayo kumele udingwe ngokuphangisa.
Kulosizo ukuthi siyatshela ukuthi lapha abantu bahambile befuna ukuthi bayehlatshwa i-vaccine le-COVID-19, kodwa siyatshela abantu abaningi ade behlaba idosi yokuqala bathi bona kuthiwa idosi yokuqala ayisekho. Ngokunjalo kwabantu khaya ngathi balo ubuhlungu. Uhulumende kakunanzele masinya ancedisa abantu ngokuthi awodele idosi. Abantu nxa kunemkhuhlane sizwa ukuthi uyamemetheka, sokulalo futhi okungathi ubuya u-phase number 3 ongathi lolanga, kambe nxa kubuya kunje kubuye futhi kuthiwa kusela dosi kwangathi asuyentani. Uhulumende kangenele masinya anceda abantu.
Umnumzana Mkhuleko Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi umuthi uyasilela ngoba abantu sebezwisisile ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Government kumele izame ngokusemandleni ukuthi yenze ukuthi i-vaccine itholakale. Khangela ukuthi abantu kade sebeyifuna i-vaccine kwenzela ukuthi sivikele lo mkhuhlane.
Ekhuluma le-Studio 7 namhla emini, umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaze ukuthi uBulawayo kazange yathole amajekiseni awokuhlaba abantu okwakuqala kulawo atholakale muva. Uthi kabalalwazi ukuba bazathola nini amajekiseni la. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abedlula 1,600 630,348 sebahlatshwa okwakuqala amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Asebehlatshwe okwesibili bafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu, i-273,725. I-COVID-19 isibulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye, i-1,586 eZimbabwe.
Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Loku abantu betiteke ingqondo ngokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice. Inhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe labantu abambalwa okwamanje sebephanyeke udaba lukamalaba e-Constitutional Court besithi kumele kudingisiswe ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wengeza njani iminyaka emihlanu yokuthi asebenze engumahluli omkhulu uChief Justice. Abasekela uhulumende bathi kwengezwa ngemfanelo iminyaka yokusebenza kukamalaba kulandelwa ukupaswa kumthetho weZimbabwe Constitutional Amendment No. 2. Ukuze sizwe okwenzakalakho namanje, sixoxele umnumzana Majobana Ncube, igqweta elilwela amalungelo kaZulu.
I-decision ye-High Court was appealed e-Supreme Court, yaphikiswa e-Supreme Court. Lokho kusho ukuthi i-common law yeZimbabwe iyabe sitsho ukuthi i-decision leyo yama-judges e-High Court isibekwe eceleni, esilunge sithi i-suspended. Angikwazi ukuthi yikho okwenzakala yini eHarare, kodwa engikwaziyo engikubonileyo ukuthi uGwawuza nguyo ongu-acting Chief Justice. Whether uMalaba has taken i-time off or is on leave, asazi ukuthi kwenzakala neHarare. Kodwa nxa kuyukuthi kulandelwe khona ukuthi i-appeal iyasuspenda i-original decision, it means ukuthi usemsebenzini, kusho ukuthi i-salary yakhe ulayo, kusho ukuthi yonke into imi ngalowo mumo until i-Supreme Court iyenze isinqumo ukuthi iyavumela le High Court or not.
Kuyini okuza kwenzakala emthethwandaba khona manje nxa sikhangela ngokuthi usuka aphilwa ke kumele kwenziweni kuya phambili?
Asazi ukuthi kuyozala nkomoni khona e-Supreme Court, ngoba singeke sitsho ngokuthi kuzakwenzakalani, kodwa esiwunanzelela ukuthi wonke ama-judges e-Supreme Court akhona abayilabo abanye ababebotshiswa edale le-High Court. Okusho ukuthi lawo ma-judges awe-Supreme Court akhona okwamanje angeke ahlale ukuthi azwe lolu daba. Kusho ukuthi kuyabe sokufuneka ukuthi mhlawumbe kufakwe esithi ngama-acting judges. Kodwa nxa sinazelela i-Supreme Court Act ithi ama-acting judges abavunyelwa ukuthi bahlale bebodwa, lizananzelela ukuthi i-Supreme Court iba yahlala kungama-judge amathathu e-minimum or i-maximum ye-5. Okusho ukuthi ama-judge la ama-acting angake ahlale ewodwa nxa silandela i-Supreme Court Act. Kufuze ukuthi ahlale elo Supreme Court judge ovele appointed to that bench. Okusho ukuthi engunanzelelayo okungenzakala ukuthi kuthathwe ama judges amanye from the High Court appointwe effectively to a Supreme Court, loba oyedwa loba babili, owesithathu ube ngu acting judge kumbe babili kube ama acting judges, ukuthi bahlale ukuthi bezwe indaba ye-appeal le. Asazi ukuthi bazayiphatha njani udaba, kodwa sibonile phela ukuthi abe-High Court bathene, so silindile abe-Supreme Court size ukuthi baza ukuthi.
Umnumzana Majobana Ncube, ligqweta elilwela amalungelo kaZulu, sixoxelaye ekubulawayo. Bayakhala abantu esigabeni sebubi esabeleni seMathebeleni North abathi umnotho wabo uguquluzwa ngabantu abangathiyi okokuthuthukisa indawo yabo. Inhlanganiso ye-Habakuk Trust ibambisana le-Studio 7 ixoxe labanye abantu esigabeni lesi. Umnumzana Ruben Ndlovu, usobhuku weNaleni Village, uthi akulantuthuko endaweni yabo loba kugcwele igolide.
Silohlupho kakhulu ke kwezegolide ezenjiwa phakathi kwezigaba zethu. ngoba izigaba zethu 1 asila clinic, 2 asila sizikolo. Isikole silazo lokho ke inaleni yona ngokwayo sisafundela ku farmhouses. Sizama ukuthi sakhe i classroom block ngama resources wona lawo awe golide.
Okuhlanganiso yehabha ku trust unkosazana Nomsa Gumbo uthi kumele abantu abemba igolide lokunye okujiyeneyo bathuthukise isigaba sabo.
Ngesifiso sami bengikhangelela ukuthi abantu abagebha igolide la kule indawo ngabona labo banjani bayasinika okunye babhadale kumbe ama 10% endawo ukuthi lati ngasithatha inzuzo lapha sibhadale okunye okulutshwane lapha lanezasala linjani lizithuthukisa ngakho. Sikhangele ngikhangelele kakhulu ukuthi ukwakhiwa kwesikolo, ukugejelwa amanzi, ukudinga amanzi, ukwakhiwa kweklinika, ukulungiswa kwemigwaqo. Sikhangelele ukuthi inzuzo esiyithola khona iphume ngaphi ekutholeni igolide. Manje wena bazuka abasebehamba legolide lonke bachiye futhi bebulele ezemvelo bedilize izihlahla, utshani, kusala amagodi okubangela ukuthi izifuyo ziwele.
Lokhu kusekelwa ngukansela Robert Lunga.
Sabe sikhangelele ukuthi njengomthetho welizwe ku-devolution lati isincedise ukuze sibe lama infrastructure angana akhangeleka izikolo kakhulu esikhangelele khona even ama clinic ikho singani sikukhangelele sibe ukuthi abanikazi bezimayizo sikhulumisane labo labo bebele ngabe sebenza ezindaweni zethu bethatha igold ezining at least bebele plow back ku infrastructure ku development eyabesilawo ku community. So singathi sesaqalisa ukuthi sikhulumisana nawo kuzibona ngani kukhulukani kuzahamba kuzaphumelela.
Kusukela namhla maviki wonke ngesonto sizabe silethulela indaba ezijeneyo eziqoqwe yapha ku-Trust le Studio 7. Sokule minyaka emibili uDumiso Dabengo wabhubha, kulabanye abathi kumele imisebenzi yakhe ikhonjulwe ngabantu bonke eZimbabwe ngoba wanela umuntu wonke ngesikhathi sempi yenkululeko. UDumiso Dabengwa wayekhokhela abesitha kubandla lezaphu lakubutho leZebra. Wangcwatshwa eNtabazinduna. Sixoxe lomnumzana Patrick Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu ngemisebenzi kaDabengwa.
Namhla siyakhumbula umnyaka wesibili sitshiye leqhawe uDumiso Dabengwa. Lokhu siya phambili umsebenzi wakhe awungasawufezanga, lezifundiso zakhe ayesifundisa zona lokho esizikhumbula. Ngoba ufika uDabengwa ekhala kakhulu ngokunganakwa kwembali yamazibra, ngokunganakwa ngokulwa kwamazibra ekukhululeni leli lizwe. Into ebimqoka kakhulu kuye ukuthi imbali yamazibra inakwe. So ngilingananzelela ukuthi izibra khathesi isiphuqile yaze yafika khona nale president ya amendwa lani Veterans Act. Kungezinye kwezi zezifiso zikaDabengwa abeziphusha ngesikhathi silaya. Ngakho ke imbali yakhe lathi njengezaphu sayefuqela phambili ukuze sifeze amaphupho akhe ashele umcabo. Sidlala ngokuthula manxelela.
Umnumzana Patrick Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu besixoxa laye ekobulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Indaba yomlilo inyira Congo ikhafula amalahle avuthayo kule Democratic Republic of Congo duzane ledolobho leGoma. Kubikwa ukuba kulabanye abantu asebelahlekelwe yimizi labanye asebebaleke kuleyo ndawo ngenxa yokuthi besaba ukuthi bangabulawa yomlilo lo ovuthayo. Iqhubekela phambili imidlalo yeBasketball Africa League kwele Rwanda. Kulamaqembu alitshumi lambili angqilana emidlalweni le esungula iBasketball Africa League. Umongameli Joe Biden usethule umthetho wokuvimba ukhahlanyezwa kwabantu abadabuka eMpumalanga. Umthetho lo usekelwe ngamabandla amakhulu elizweni. okwisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngolunye udaba olumangalisayo olokuthi-ke amantombazana asezidingela amajaha. Wonke lokhu kwenzakala enkundleni zokuxhumana ezinjengabo-Facebook labo-WhatsApp lokunye okutshiyeneyo. Namhlanje-ke sixoxa lo nkosazana Seludewa.
Kona kuyenzeka, angithi lamalanga vele uthando siluthola ku-inthanethi. So vele kuyenzeka, bayadinga uthando abantu, nathi singabantu besifazane siyakwazi ukuthi sikwazi nathi ukuthi siludinge, siluthole. Ya, kunjalo.
Right, akusitshele, sike sakubona nge ku-social media sibili, xoxa labanye abantu. Ubatshele iqiniso ukuthi nasi khombisele ijaha, sitshele kancane.
Ya, ya iqiniso shem, hayi ngishilo. Ya ujaha ngambona sahlangana nje kwenye group nje Facebook ngamthanda, he was looking so nice, so handsome, ngasho ngathi hayi uyabona lo umhlobo wenkomo zami lo lwe ngaba umkhwenyana kodewa. Waqale sahleke caba ukuthi ngiyadlala, hayi wabona ukuthi hayi ngiserious kumanje nje hayi siright. Saxoxa mpela saxoxa, ngase ngithi kuye mina ngizovisa isifuba sami ngimtshela iqiniso. Angifuni ukuthi ngubhode ngale sikhulume nge-COVID, sikhulume ngezinto ezingekho. Hayi bhuti, mina ungishaye ngaphakathi, ngikuthandile. He was just so shocked. Waba shocked, wathi really, ngathi yes, wathi uthandeni, ngathi nje ukubuka ngokwakho, ngingene ithombe ezithombeni zakho, ngabona ama-photos wakho. So hayi, wena ngumhlobo wenkomo zakithi straight. Hayi, ngihlulekile ukuzibamba. Ngoba ngacaba ngithi ngithumele umngani wami ne, ngase ngithi hayi ngithi ngingamthumeli, lokho kufana phela lokuthuma izambane, ngithi izambane gijima lapha egundwaneni, uyabona. So ngathi hayi angeke ngenze ngithume izambane leli ukuthi liye egundwaneni, ngoba igundwane lingafika lilidla izambane. Ngathi thi ngimlande mina straight, ngifike ngimtshele ukuthi hayi mina ngiyazithandela lapho kuwe. And ebengakholwa, uze wabona ukuthi hayi serious lo muntu, hayi uyangithanda.
Ye, kodwa kunjani, kuhamba kuhle kumbe?
Kuhamba kuhle, kusahamba kuhle. Angazi noma kuzobuye kutshintshe, ngoba uhalo akekho nje lapha e-South Africa naye kwelinye ilizwe.
So kodwa kujayelekanga lokho, usithethe ngapha isipidi?
Hayi ngizinikile, ngathi ngiqale ngisibala igwala, ngithi hayi ngizamqalaphi nalo muntu, ngizamqalaphi, ngoba ngikho lapho engize ngacabanga khona ukucela umngane. Ngabe ngathi hayi umngane ngeke ngimthumele, what if uzafika ngala ngibhode emuva bese uyamthatha, ngoba hayi muhle phela umntana abantu, uzele umfazi laphayana.
Uthole inkosi yakho eh?
Hayi ngathi ngiyitholile.
So ulukawunti lizashada kumbe iza kuza njani ukuthi nibonane, njengoba omunye ukhatshana, omunye ngapha, omunye ukhonale?
Okwamanje kusase-eli ukuthi sikhulume ngomshado. Okunye futhi okwenza yikho lokhu ukuthi omunye ukhatshana kulama-COVID, ukuhamba kuvaliwe, abantu abakwazi ukutravela. So sizokubona uhamba kwesikhathi ukuthi kwenzakalani.
Abadala bazawuthi vele ukukhombisa amajaha kulizilo. Akubatshela abadala ukuthi heyi sokumenjani?
Kwakulizilo kudala, manje akuseyizilo. Omunye nomunye uyazikhulumela into ayifunayo. Izinto lokhu ezitshintsha, siye sizikhombisela lathi abantu abadala mebebekwazi ukuthi abantu babo sesibakhombisa. Siyakhombisa, sisadlali sibili, sifuna ukwakha imizi, sizikhombise. Kathi ngayekela ukukhombisa, uzangikhombisa sikhathi banengamboni. Animele ngimlandela ngiyemkhombisa, abekwazi hayi kulo siso nje ongifunayo.
Hayi ke sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Besilo nkosazana Seludewa ohlala khona ngale kwele South Africa. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sihlangane njalo bazalwane abathandekayo. siqhubekela phambili ngendaba yethu yakuleyana iviki lapho esabala khona izenzo zabapostoli sakuqala sabala indima ezimbili u-4 lo-8 ukuze sikhumbuzane sizathi njengokuphangisa sibale njalo kufundeka kanje verse 4 kwathi ehlangene nawo abayala ngokuthi ningamuki iJerusalema kodwa nihlalile isithembiso sikayise enasizwa ngami verse 8 kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile phezu kwenu nibe ngofazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Namhlanje ke ilizwi lethu ngithanda ukubana ke siphume phakathi kwezimuli sikhangele ezigabeni lapho esihleli khona. Lapho esihlezi khona kulobukhokheli obuningi labantu abaningi abajiyeneyo. Lapho sedlulela khona phambili ingabe kusemsebenzini silabo abasikhangeleyo abasiphetheyo. Ingabe kusemasontweni sila amagosi abafundisi abavangeli. Ingabe yini amabhishobu abasikhangelele umsebenzi webandla iJerusalema ke lalo lapha khona labo kansila esihlala labo ezigabeni zethu. Sisuke lapho sila amalungu ephalamende ngoba labo balomlando omkhulu wokubana babe ngofakazi ukuthi izinto zihamba kahle. Sisuke lapho silabo mphathi ntambo bakahulumende kanye lazo ezinye izikhulu zikahulumende. Ilizwi lithi yilo lalo kahlale endaweni akuyo ayiphiwe uNkulunkulu enze okuqondileyo kube lobufakazi. Kakube ubufakazi obakhayo, ubufakazi obuzwakalayo, ubufakazi obubambekayo. Ungabi ubufakazi bamanga bokubandlululana obokuqophana obokukhangelelana phansi. Yenza into eqondileyo, yekela kwenza into engayisiyo. Ngakube ngabantu abakhulumayo ukuthi wenza kuhle izinto ozenzayo, ukhuluma kuhle xa uvula umlomo wakho. Ungasuki uye eJudiya, ungasuki uye eSamaria uye ukukhuluma izinto ezingayisizo. Njengalokhu esihlangana la kukusa kwamalanga umhlaba wonakele abantu sebethengisa ngeqiniso, abantu kabasathembakali lanxabele izikhundla ezinkulu ngekholisa ukubizwa amagama aqatha phezulu. Kodwa ubufakazi mhlawumbe buyabaphika khona eJerusalema, bangayabukwa eJudiya, bayabukwa eSamaria, kodwa lapha abahlala khona kubolile. Ubufakazi bukhomba inkohlakalo lokuzenzisa lobukwaba lokuphanga izinto bengabelani laba. iJerusalema lelo ohlala kulo liyakhonona. Yikho lanxa usedlula kwesinye isikhathi, nxa uyilokho enguqambileyo, lanxa nje uyisakhamuzi, lanxa uyini, ubufakazi kabutshengiseli ukuthi iJerusalema lakho liqondile. Lungisa iJerusalema, uhlale kuhle labanye abantu. Ngithi awukhathaleli ukuthi ungubani, ungaba ngukhansila, ungaba ngusobhuku, ungaba induna, ungaba umholi welizwe, banale qiniso eJerusalema lema lakho lelo liphiweyo ukubana uhlale kulo, ulungise izinto zingazizonakala ngoba amandla kuwe lokwenza ububi kukuwe ngoba amandla okukhetha ulawo. Kodwa lelo Jerusalema ohlala kulo, osebenzela kulo, abakukhangele khona ukusa kwamalanga bayakubona. Yekela uye eJudiya ungakalungise eJerusalema, yekela uye eSamaria ungakalungise eJerusalema. Nkulunkulu asinike amandla lotha ando siqalise lapho esikhona eJerusalema singakayi ngaphandle. Asikhulekeni baba thixo ingcwele, sicela ubana usitshengise amandla eJerusalema leli sukulo ngokushiyana kwethu, senze okuhle okuyaba yibufakazi bempilo zethu ukuzamukalika phambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. So isikhathi kona manje sezabatsha.
Lingali tshona njani mthokazi omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumsebenzi wezandla abaziphandelayo ngesingezi bathi baku informal sector sikhangela udaba lokuthi baphila njani elizweni kulesi sikhathi eZimbabwe lisalwisana ngeCOVID-19. Silo Michael Ndweni oyenhlanganiso yebulawayo Vendors Traders Association kanye lo Robson Mhlubulo usomabhizimusi osakhulayo sokuqala lo Ndweni Ndweni abantu abakumsebenzi wezandla baphila njani elizweni siyezwa abanye bekhala besithi ukuvalwa kokungcele sekuphambanisa indlela abathola ngayo imali.
Ya, abantu sebesebenza ngamarunners, kulabo abafuna impahla ezivela phandle kwelizwe, sokulabantu ke abagijimayo, besebenza ama-truck lawo, ama-haulage trucks, abanye besebenza ezinye indlela ukuthi impahla zifike elizweni. So yikho sokukhona kathesi kulusizi ukuthi uhulumende sike samtshela nyakenye ukuthi amabhoda kavule ngabantu baphila ngawo, kodwa ke avula okwenyanga asephinde evalwa futhi njalo. Ngawo uhulumende uyalayela abantu avule amabhoda abantu baphume bayithengisa impahla.
Manje Ndiweni, udaba lolu lungalungisiswa njani?
Kule ndlela zokuthi nxa evule amashopsi-ke nalawa abevuliwe abe njengokuthi nxa evuliwe kathesi kunje singathi emesina njengomzekeliso kube la ma-shops vele ayenzelwe abantu abazoda impahla abavela sithi eZimbabwe belandela izinqumo ze-COVID-19 kuyasukulungisa kwenziwe amabhoda avale abantu angabayanga. Abantu abanothileyo bayaziphaphela nje, akula muntu omiswayo nxa efuna ukuphumela izweni esemoyeni, kuvalele thina phela abayanga zene sokuthi sinjani sibhadele i-examination azicha siphaphe sihambe lapho sifuna khona.
Hayi, siyabonga Ndweni. Wothi sizwe ukuthi uMhlubulo yena uthini. Robson, udaba lukhona kuhlelo uluzwile, yini umbono wakho?
Isimo lokhe sindalo, kodwa siyasebenza okuhle ukuthi sesisebenze isikhathi esihle sesisenelesa ukuthi sisisebenze, kodwa isimo asikajiki ngoba kathesi lokhe sisasebenza ngokusebenzisa ama-sanitizer lawo aziza inkulungwane zemali kona singakwanisi ukuthi siwathenge.
Kulula na ukusebenza elizweni kulesi sikhathi nina abakumsebenzi wezandla kumele liqhubekele phambili lihlonipha imithetho evimba ukumemetheka kwe-COVID-19?
Akukho lula ngoba into esisebenzisayo ama-thermometer lawa yokuthatha ama-temperature abiza lawo ukuthi sisebenzise ama-battery. Ama-battery aba yinto ebiza kakhulu ukuthi uwasebenzise, uzabe uwasebenzisa la kubantu abangathengiyo abasidlulelayo abadlula bebuza ama-price bazidlulele. Le-sanitizer uzabe ugezisa abantu izandla abantu abangathengiyo ngemva kwesikhathi okuphela kwelanga uzabe ususebenzisile into ongasoze ukwanise ukuzivisela ngeprofit uzabe uyitholile ngelanga.
Hayi, siyabonga Mhlubulo, wothi siphe uNdiweni ithuba lokugqiba uhlelo. Ndiweni, phosela amazwi okugcina.
Sikugquzelayo ukuthi nxa kuthiwa kulandela izinqumo ze-COVID-19 uzantu basinde, awukhangele futhi indaba ama-livelihoods, awube le-balance between i-COVID-19 restrictions enforcements and also ama-livelihood. Sikhangeleke abantu abachaphayo ngabantu abangcono, kusho ukuthi abanye la bantu abaningi uzulu ogcweleyo akula muntu omkhangeleyo, uzadubeka nje. Khonokho sokusuke sokuphambanisa-ke ilungelo lokuthi siyalingana njengabantu.
Hayi, sulukandaba, sithanda ukubonga uMichael Ndweni kanye loRobson Mhlubulo ngokungena kuhlelo. Sesifikele emaphethweleni ohlelo lwanamhlanje. Alingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk, The Connection, 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni weStudio 7 lakukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele. Olivalisayo ngenjabulo, igama nguMaigobe. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Wezemidlalo, iqembu leHighlanders Football Club linqobe eLebulawayo Chiefs 1-0 emdlalweni weChibuku Cup. Kulamaqembu amane adlala kugroupu le eLebulawayo. Kulamanye njalo amaqembu endaweni ezijeneyo zelizwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Kulabanye abantu abadika balulandeli uhlelo lwe-COVID-19 lockdown eKwekwe, okulomuntu obulewe umkhakha wegciwane leli elibulala ngamandla eliqhamuke kwele India. Izakhamizi zikhala ngabahoqhuluza inotho yezabelo ezinjengegolide lokunye. Sokule minyaka emibili kwabhubha uDumiso Dabengwa, wayekhokhela ezomvikela zamasosha ensitha kubandla lezabhu lebutho lezebra. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalelisayo ngugibs Dube.
Siyalibona.